isehlakalo lesi yinto edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizani kayitshintshi amabala ayo. Besingakhangelelanga phela ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sekulo mbuso omutsha kungaba loludlame olunje, kodwa kuyatshengisa ukuthi izani umnankagwayi kakhulu namasotha la amfake embusweni abusa nabo bajonge udlakela. Kuyasidinisa kakhulu lokho thina njengebandla le-MPP le-coalition ethi i-PRC kusidanise kakhulu mpintamile.
UMujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha. Lithini ngalokho?
Kusegcekeni ukuthi akunamuntu ongumsivilinda engasuka echaya abantu bezenzela nje ipolitiki. Sivele kuhlala kunjalo, abantu abachaya abantu nabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izandla. Akusephuthi lokho ngoba amasotsha yiwo avele asebusi kuzakube yi-ruling party. Bengathunywa-ke ngabakhulu bangkhona ukuthi hambani yechana pha, yikho sibona kwenzakile sibili.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF na kuyiwa kukhetho, yena wathi uyalusola udlakela kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalaphaya kazisoze ziswelakale. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elitshumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi, uMnangagwa uvele unjalo, uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela ngebackground izokwela lamehla, akulanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esisho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abaphumayo abazokwenza udlakela.